njengebandla elikhokhelwa ngobaba uNelson Chamisa eleNBC Alliance sibhizi phansi ebantwini kuground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bayiregista sibe le data yokuthi abantu bonke abangaregistanga kobulawe bangaki ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abezeki ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu bethwale imitshina yabo abantu beyanelise ukuthi beyiregista bona bakhala ngokuthi abalafiwe bakhala ngokuthi imitshina yabo ifile njengakhathesi bathi imitshina ifile imitshina yezeki ingafa njani khona kulomsebenzi wokuthi beregistise abantu kulilungelo labantu lokuthi beregiste njengebandla sikukhangele konke lokhu ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu beyiregiste
manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba
udaba lezeki libuhlungu kakhulu ukuthukumeza abantu abawazi umsebenzi abawenzayo waye ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo umuntu wonke ulelungelo lokuthi aregiste as a voter but bona bahlukumeza abantu ngokuyafaka amahhofisi khatshana labantu njalo nxa abantu begada besuka ephumula ugade esiya ethawuni esuka ethawuni ebesegada futhi sesiya efamona yimalini azayisebenzisa kulokuthi athengele abantu abakhe isinkwa ngelinye idola umsebenzi wezeki kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha bahlala khona ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudileya kwezethu abakwenzayo ukuthi abantu bengaregisti bebebaningi ukufaka amahhofisi khatshana njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyaregistwa ngobulawayo khathesi ubulawayo abantu abaregistileyo there are more than 200 kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abaregistileyo bangu kuphela kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezeki akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abarejistayo ezeki ababambeki bathi bona imitshina yabo ifile bathi bona basebenzisa imitshina yematinot kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyarejista emahofisini awezeki awakobulawayo bagcina besiyarejista emahofisini awematinot
bona abantu abalandelayo abalandela ibandla libatshelani ngodaba lolu njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota njalo basukuma ngobuningi na
abantu bakobulawayo njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulamahhofisi khona awezeki umuntu usuka ephumula agade kumbe luvivi agada etown ebesegadeke sesiya efamona khona thina nxa sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lwe-transport sizabathwala sibahambise khona ngayo njalo i-transport esiyidingayo sidinga i-transport yokuthi ikwane abantu abaningi ithwale abantu abaningi wonke umuntu uyakwazi ukuthi uzupho nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni amanye amakhombi lawa kasavunyelwa emgwaqweni ukuze uyekhulumisana lo zupho ukuthi athwale abantu thina siyibandla se-NDC Alliance uzupho kasoze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayirejista so sisazama ukuthi sibe lelinye icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi beregiste ezindaweni zabo lapha abahlala khona izeki ikwanise ukuthi ithwale imitshina ihambise lapho kuhlala khona abantu yikho esibatshela khona ukuthi behlale belindile sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezeki bavumile yini ukuthi bebuye le mitshina yabo bezorejistisa abantu sibathwale sihambe labo bayiregista ngoba udubo lukhona kakhulu lukhona ku-transport lukhona emthineni wezeki likhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahhofisi angaphi so thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokhu ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyaregista ukuba slow kwezeki kule njongo ukuyala kwezeki ukuhamba ebantwini kule njongo ukukhuluma inamba engayisiyo yabantu abarejistileyo kule njongo ngiyabonga.